Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 2 Ntulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali chona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umsakazo kamabona kude oweBotswana TV uthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuka emngceleni weBright Bridge izolo. Ukubotshwa kwabomama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abantu ababo engazi ukukhuluma isihlobo sabo kudala inkulumo.
Iprimary ilabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo, ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu. Lokhu ngolimi lwakho yikho.
Kwezemidlalo lizaqhubeka lokhu linqoba na iqembu le-Highlanders lapho lidibana lele-Chicken Inn kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsakazo kamabonakude oweBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele kulandela ukudlakela oluqhamuka emngceleni weBright Bridge izolo. Akazwakali ukuthi ngowuphi kahle kahle umngcele ozavalwa njalo nini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso ephathisa abathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni i-International Cross Borders Association ithi ilakho ukuphathisa abathenga impahla kwamanye amazwe nxa bedibane lodubo. Sixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina siphathisa ama-cross-border shoppers and traders bonke abomama labana abahambayo bayothenga e-South Africa kumbe noma kubi phandle kweZimbabwe. Siyabaphathisa mabale problem bayasitshela bengasifonela ku 0027 623669158.
Nxa usithi wena liyabaphathisa, ngoluphi uncedo libaphathisa ngalo?
Siyakwazi ukubancedisa le-transport, mabengela transport, sifonele ama-transporters ayobathwala ukuze bengathwale ngezigebengu. Siyakwanisa ukuthi mabeshotelwa izimali sibancedise sibabhadalele ama-transport kumbe bathwalwe ngesikoloto baphenduke bazobhadala mabe buya eZimbabwe.
Yona inhlanganiso yenu ilamalunga amaningi na kumbe liphathisa nje ingqe umuntu lanxa engasolunga?
Siphathisa umuntu wonke, kodwa ungasitshela ukuthi ufuna uncedo siyenza ukuthi ujoyine ilokuzeni i-organization yethu.
Ijoyinwa njani njalo kuhlawulwa malini?
Asibhadalisi imali thina, asibhadalisi imali. Umuntu uyasifonela, uyasinikeza ama-details akhe and then singaba la ma-details akhe wonke, sivume ukuthi hayi ngumuntu sibili owenza i-cross-border, sibe lobufakazi ukuthi ngumuntu olesikhathi yenza i-cross-border, siyamphathisa.
Lo-ke ngumnumzana Dennis Juru, isikhulumeli senhlanganiso ye-International Cross Borders Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Sekusele inyanga ezingafiki amachumi amabili ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli elizweni. Abanye sebesithi ibandla leZimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru yilo elikhanya lilamathuba angcono kulamanye amabandla aphikisayo. UMavis Gama uke waya emhlanganweni waleli bandla eHarare ngeviki ephelileyo wabuza-buza abantu kade beze kulomhlangano ukuthi kanti vele babona njani uMjuru lamathuba akhe.
UMjuru waxotshwa ebandleni leZANU-PF wasungula ibandla leZimbabwe People First. Omunye wabaze kulomhlangano kungumsakazi odumileyo uJohn Biri othi ubeka ithemba lakhe kuleli bandla elitsha elikhokhelwa uNkosikazi Mjuru eleZimbabwe People First ukuthi lizokuletha inguquko kuhlangothi zonke okubalisa olwaba kubhizimusi njengaye.
Mina benze the business le television and radio mainly studio yase Westgate. I-studio sikwanisa almost 1.5 years ingasebenzi. Okunye kuyikuthi imali yangikhona kayitholakali. Okunye kusenziwa ukuthi wona i-business ungazathi abantu bayanikana but abanye bayasebenza thina kasiwutholi umsebenzi. Kuya ngokuthi ngubani njalo iliphi bandla elisapotayo udlala lobani. Iye
njengabalandeli likhangeleleni kuleli bandla
sikhangelela ukuthi wonke umuntu ngawe uyazwisisa arejiste ukwenza ukuthi nxaswa kuvota ivoti yakhe siyayifuna yesiyidingayo ngoba abantu abaningi bajayele ukuthumela ukuthi abanye kabenze yenza la ukwenzela ukuthi into zitshintshe. Ye
ube khona laye umnumzana Steven Sibanda olilunga lekomiti ye-Occupy Africa Unity Square eyisiphathamandla njalo seyard.
Inguquko uyayiletha singabambana kodwa eyedwa angeke ayilethe. Ngakho ngithi kababambane labanye angathi ama-politician asihlezi silawo ku-opposition politics abanjeabotswangirayo abanje abosiphamakoni abanjengabeyadi njenge-Occupy African Unity Square. Funa sibambane sonke ukuze sikwanise ukunqoba uhulumende kaRobert Mugabe.
Umnumzana Malvin Chimatira laye uthi ulethemba ukuba leli bandla lizosiza ukususa umbuso okhona uZulu weZimbabwe ayithole inkululeko oqobo ethi ngoba abanye sezamile ukwenza lokho kodwa ehlulekile. Uze ngobunengi bakhe uZulu weHarare ethi akafuqwanga muntu okubalisa umnumzana Chakunda Togara waseGlenora osewaphutsha izifundo zemfundo yaphezulu kuhlangothi lwezokuthuthukiswa kwezigaba lwe-community development ngomnyaka 2008 kodwa kungekho akwenzayo ukusebenzisa leyo mfundo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumemvis Gamba.
Kulabo mama abane abavela eLupane ababotshiwe ukuyona le iviki ngemva kokukhonona ngokuthi omunye umphathi esikolo eseMlamuli Secondary School kasuke ngoba engazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Sixoxele sakhamuzi seLupane umnumzana Kipa Ngwenya othi yena lolu daba lubhahe kakhulu kulumango.
Amatitala aphundisa abantwana wona la especially kuprimary. I-primary ilabantwana abancane abafuna ukuthi befundiswe ngabantu abalolimi abalukhulumayo ngoba ungafundisa umuntu lolimi loluyana usesuke lahlekele lokuthi amchasisele ukuthi ngesiNdebele nxa imfundisa ngesilungu. Lokhu ngolimi lwakho yikhokho. Kathesi abantwana sebeyahlezisiyila ngoba bafundiswa ngomuntu ongalwaziyo ulimi lwabo. Yinto ebengikhuluma ngayo ngoba laba babe bevelelane esitonini besiza kithi la basifika ngapha behluleke i-subject yesiNdebele. Kathesi ukuthi asithe isitsho sosento sithiwa esisesiNdebeleni umntwana kasezwa ngoba ngase sithi uyakhuluma isiNdebele sakhona kaseyise lesi esiyaziwa ngumntwana. Ngiyayibona indaba yangikhona. So into zangikhona ziyahlupha kakhulu kona lokhu ukuthi kangibazi ukuthi kungenziwa njani njengoba kukhanyana nalo mkhuhlane wokuthi kube lama-teacher lawo nalawo angaziwa ngabantwana besiNdebeleni kulimi lwabo ukuthi kungahambisa njani kumbe kona abakhulu bethu ngale bakuphatha njani khonokho okusikhathaza kangaka kusibolaleli isize emfundweni.
Ye manje khona lokhu njengoba kukhanya sokulesi khathi kusenzakala bona abantwana bayenza njani ezikolo lapho ungathi kuyebangela yini ukuthi bagcine bengayenzi kuhle kwezinye izifundo ezingaso siNdebele la?
Baba ngoba angithi umntwana esifunde usithatha kakhulu ekuqalise vele esuka edasishelwa ukuthi lokhu ngesilungu kuthiwa lokhu ehamba ngamagrade yakhe eseye sike ekwazi ukuthi wo ngesiNdebele ngakuzwa kuthiwa yilokho sekudinga la esenjani. Ayikona esehluleke kugrade 1 esiyafika ku-7 efundiswa ngumuntu ongasaziyo isiNdebele sokuze thathe izathathela ikhathana yilela kubona kuyinto kwangikhona.
Hello ke ngumnumzana Kipa Ngwenya isakhamuzi seLupane sixoxela ecingweni ekhona le eLupane. Kulimbiko isanda kuyithola ethi yona uhulumende usethumele amasotsha edolobheni leBaitbridge kulandela udlakela oluqhamuke izolo kwachiswa enye indlu yokufaka impahla iwarehouse.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kwamanje sengidedela emuva ngilithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa noNkosazana noMathemba Nyathi, isiphathamandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe, INAVOS, ukuze sizwe ukuthi abesifazana baqhuba njani umsebenzi wabo ngesikhathi imali isilela elizweni, njalo ikhansile isithi iningi alila mvumo yokuthengisa. Siyakwamukela kuhlela. Uqhubeka njani umsebenzi?
Kulezi nsuku kunzima yithi. Isitafu ngazubela sizama ukuthi uzathengisa uthengelwe, akunamuntu okuthengelayo. Isizathu yikuthi abantu kuma-industry abaholi, ilanga labo nxa lifikile lokuhola kali extenda kuye phambili, thina uze sizuze imali sizuza ebantwini abaholayo. So kulezi nsuku sithwele ubunzima sibili, akunamuntu othengayo. Umuntu uyahawulela siliyabe efuna ukuthenga naye amatamatisi kumbe imbhida. Umuntu umuzi asithenga itamatisi belilise umbhida lowo muthi ethule yimali yonaleyi umzethi ukuhola angiholanga, ukudla ngiyakufuna kodwa ngisola yona imali yokuthenga.
Alisazuzi inzuzo efanayo kulakuqala imali ingasileli?
Ye, thina asisazuzi okunjengokuqala. Kuqala besifanisa ukuthi ekuthengiseni siyanelise ukubhadalela abantwana esikolo, siyanelise ukubhadala amarenti, siyanelise lathi ukuthi sithenge ukudla. Okwamanje namhlanje izinye emsebenzini sithona sinjalo njengabantu abafasileyo, thina sinathamanzi, abantwana sebesidla nzima. Ngama-uniform zinamabhuku vele sesithenga nzima ngesizathu sokuswelakala kwemali ukuthi na emabhenki kule mali abantu besebenza befola na impilo yethu. Kodwa okwakhathesi sebunzima.
Kuqala lalikhonona ngokuthi amapholisa e-council alithwalisa amagabha avuzayo, sokunjani kathesi?
Okwamapholisa e-council khona kungani kuwesi ngoba oqala kungcono ukufanisa ukuthi nawe noma bekhethe uzahlala laphuma kokungesaniwe woda. Odwa okwamanje namhlanje asina samapholisa e-council kubakhulu yinjeni ngathi ngizihambela mbosebophi umuntu yimuthithi kawe kanti limbopheleli kanguthi limgelela iningi athibilika bebuye kuwe. So ngani wena uthinika iphesi ukuthi bona ngabakhontinike bathi bebopha abantu kakhulu. Indlela ababopha ngayo thina lapho esisebenzela khona kukusingu ngoba abasinika ichansi yokuthi sihlele. Njalo nxa bekhethi bakuthiwa zonke izitafu sibe ukuthi imali yosikulele sithiwe woda asolayo kuyabe kufanele ukuthi bakujikisele umizi wakho impilo yabantu abakho yonke siyabe isenaphensini.
Abantu lokhu bengafuni ukuyathengisela endaweni ezikhatshana yini?
Abantu indawo bafiwa kodwa uhlupho abantu asiphiwanga zonke indawo zokuthengisela. Noma beziphiwe ungahamba wamiyohlala phansi isithefeni sithathwa le mali ngoba thina sikhangelela lapho kunemali khona kunjengalapho kunamabhasi khona kunabantu abangami kaningi khona nekuyabe kungakuhambi kukhathana akukho ebantwini.
Inhlanganiso yakho lokhu isiba le mhlangano yini le council ukuthi likhulume okulikhathazayo?
Ye, iba khona imihlangano.
Kuyini elikukhulumayo, kuyini elikuthenjiswayo?
Siyabe sicela ukuthi sicela i-council isiyekele sithengise ngoba akusela misebenzi. Yabe sabe sicela ukuthi i-council nayo iyasivela ikathi ezitendeni kunje bathi kasithelele iy'tendi akhula mali yokuthi siyithelele i-council ngabuye sike sikhathi iyakwazi ukuthi sithathele konke siwuthengisayo sibesesiyasibhadalanga asisakwanisa ukuzuza imali. Abantu abethu abasahambe ezikoneni njalo ukubhadalela iy'tendi kunzima njalo iy'tendi abasinika zona zikhathana nani ebhizinis lapho kune-bhizinis khona okuthina abavuma ngabasinikeza ezinze lapho kune-bhizinis khona. Njalo esinye isicelo sithiukuthiukuba kunjalo akunamali akunamsebenzi okuthi nothi basebathi siyosebenza laphana
La isibongile ukuxoxa lani manyathi.
Kulungile mamhlanga siyabonga lathi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana noMathemba Nyathi. Isiphathamandla senhlanganiso yabathengisa ezitaladini e-National Vendors Union of Zimbabwe INAVUS sixoxe laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga uSithandekile Mhlanga. Okwezemidlalo lamhlanje udaba lokuguqula igama lenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni izifa ukuthi ibe yimfazi lokho ikhathaza kakhulu kulandela imbiko ethi leli gama lilakho kubuyela njalo lube yizifa. Sixoxe lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe sambuza ngalolu daba kunye lomdlalo omkhulu ozenziwa kusasa ophakathi kweqembu leHighlanders lele Chicken Inn.
Khona ngokwakho nje akula nkinga ma ukubhekile ngoba kukhona ekutheni kuyivumele izifa ukubana ikwenze lokho. Kodwa ngakhangela umthetho kulomthetho wezifa okuqonqosela ukuba kuyabe kwakumele ukubana bebize umhlangano oqakathekileyo wona wawuvele uzakhangelisisa lolu daba. Njalo kuyatsho ukubana ma sebewubizile lowo mhlangano kwakumele ke lokhu izifa engabe ilakho engabe ikubambile lokho esingakuthi kuthiwa ngama-assets kwakumele ukubana anikezwe i-SRC Sports and Recreation Commission kube sekuyiyo ke ezakuthi ikhangele ukubana kusukela ngaphi kusiya phambili.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umdlalo ophakathi kwe-Highlanders le-Chicken Inn lo owakusasa ubona njani?
Ya wona uzaba ngumdlalo omnandi kakhulu, ungakhangelisisa amaqembu lawa mayehlangana kuyandise ukubana kube ngumdlalo omuhle. Kodwa ke abaningi abaza kunanzelela ukubana lokhe iqembu le-Chicken Inn langena ku-Premier League lenza kuhle madlala le-Highlanders kuma-league matches. I-Highlanders yona masikhangela i-CNL sekubana idle Chicken Inn kanye kuphela lapho i-Chicken Inn yayingena ku-Premier League kumdlalo wadlalelwa eLovebe Stadium lapho ke i-Highland yanqoba 2-1. Kule eminye imidlalo kade sidlala bekusiba i-draw kumbe iqembu le-Chicken Inn linqobe. Kodwa kade sizananzelela ukuthi bahlangana nje i-Highlanders icine ukuyiwa ngo-week number 2 ku-Premier League. Babuya nje kulo mdlalo bengaza-ke banqotshwe emdlalweni engu-9. Kuzokuthi-ke iqembu le-Chicken Inn siyabona ukubana bekungathi kulokuthwala nzima lo nyaka.
Bhula sangoma, ubona ngani ziyaphuma njani?
Kungaba ngumdlalo omnandi kakhulu mhlawumbe i-Highland inganqoba ma sikhangele ngendlela edlala ngayo kwakhathesi.
Ngengaki?
Mhlawumbe kungaba sibona emidlalweni yabo emithathu emini abaqeda ukuyidlala bebengahlohlwa, mhlawumbe benganqoba nge-2-0.
Hayi, sibongile ke lo ngumuzi wethu Hadebe ingcwethe ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umsakazo kamabonakude weBotswana TV ubika ukuthi lelo lizwe lilakho ukuvala umngcele leZimbabwe kulandela udlakela oluqhamuke emngceleni weSouth Africa leZimbabwe weBite Bridge izolo. Ukubotshwa kwabomama abane bekhonona ngotitshala ofundisa abafundwa babo engazi ukukhuluma isihlobo sabo ludala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.